Ngibona njengalinyathelo elihle kakhulu, kodwa sike sababona osomabhizinisi abazele kwamanye amazwe bebuya lapha kodwa kungaphumi lutho. So silethemba lokuthi laba ababuyayo isizabona okubambekayo. AbeZimbabwe bake baya eChina kodwa khanya njengani kuyabe kungela lutho esilubonayo njengabantu baseZimbabwe. Labo kumele babe nethemba elokuthi izimali zabo abazazishiya lapha zizaba safe, njalo bazakwanisa ukuthi bazithumele phandle kwelizwe nxa kuyukuthi sebefuna ukuthi bazithumele phandle.
Uhulumende uyaziqhenya ngokuthi siwalungisa indlela abakwamanye amazwe abangasebenza ngayo, umthetho we-ease of doing business, lakuthi yikuprotekta ama-investment abo ukuthi abasoze belahlekelwe.
Lokho siyakuzwa emaredweni, siyakuzwa emaphepheni, kodwa lapha e-ground esikithi uloke kunzima ukuthi umuntu avule ibhizinisi lakhe, benze ibhizinisi labo ngendlela abangathaba ngayo. Umzekeliso yokuthi khathesi umthetho uyazivimbela abantu ukuthi bathumezele izimali phandle kwelizwe, besabi externalization. Uyafana le mali uhulumende ethi yena sebe nama-deals afika $16 billion. Asikaboni i-economy i-improve ngama-deals lawo, asikaboni i-investments zakhona ukuthi zihamba kanjani.
Sikhangela yona imbali yabo somabhizinisi be-China, kuningi asebakulethela ilizwe yini amabhizinisi asevele khona.
Asikaboni ukuthi ama-China amabhizinisi awo asebenza kanjani. Undaba le $15 billion bekulamakhampani awama-China amaningi kakhulu, balobudlelwano nohulumende ukuthi bayenza ama-government projects, awekwakha i-defense college nokunye esikunikelwa imali yi-China. Malutshwana kakhulu amakhulu amabhizinisi esingawabuthi a-successful amabhizinisi awama-China.
Ye, ekuqhatsheni abantu-ke?
Lolo ludubo siyababona emithethwandaba kaningi-ningi ama-China lawo ayi lapha eZimbabwe kuphela, eZambia abantu bayakhonona, eGhana bake baxotshwa babambe abantu ngendlela okumele babanjwe ngayo. So uhulumende waseZimbabwe kumele abe lemthetho futhi ezagcina abantu baseZimbabwe from i-abuse ama-China.